Lokhu kuza ngemva kokuba ezinye inhlanganiso ezimela uZulu ohlala edolobheni zikhweze isicelo emthethwandaba waphezulu we-High Court esokumisa ukudilizela indawo zabo zokusebenzela ngalezi zikhathi abantu bebhekane lobunzima ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Umgcini sihlalo wenhlanganiso eyahambisa amakhansili emthethwandaba eHarare Metropolitan Residents Forum, HAMREF, umnumzana Mavela Sikhumalo uthi kuyadanisa ukuthi uhulumende lamakhansili bephula umthetho.
Lokhu okwenzakalayo lapha edolobheni leHarare siyabona thina njengeHarare Metropolitan Residents Forum ukuthi kutshengisa ukuthi abomunicipala bethu le-central government kabalaleli lokho okusuka emthethweni kumbe leyo esingayithi ngesiNgisi i-rule of law. Kutshengisa ukuthi lapha sisakhatshana manxa sikhangela izinto zokulandela umthetho i-rule of law lokulandela konke okuyabe kukhona manxa sikhangela isisekelo sombuso welizwe.
Lokhu kusekelwe ngomela inhlanganiso yabathengisa impahla eyebulawayo Vendors Association, umnumzana Michael Ngiweni.
Abahlonishwa abantu abazisebenzayo iloba bazokungenele imithethwandaba emikhulu ukuthi abantu abahlonishwe bengahlukunyezwa akulokulandelayo. Kutshengisa ke kunokhu ukuthi akula muntu ohloniphayo imisebenzi eyenziwa abantu abazisebenzayo. Nanku idirobho leHarare loke lidiliza izakhiwo zabazisebenzayo. Kulusizi kakhulu ukuthi kabalalelanga isinqumo somthethwandaba esikhulu ukuthi ayikumiswe lokho.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Charles Nyoni uthi kusobala ukuba uhulumende kala ndaba labantu.
Sonke siyakwazi nje ukuthi hhayi ikhansili ayiyeke yakwenza lokhu yodwa nje ingenamuntu oyithumileyo njalo ingenamuntu oyiphayo amandla okuthi iyeyise leso sijeziso se-High Court. Okutshengisayo sibili ukuthi hhayi umlayezelo lo uvele ngaphezulu kohulumende lapho esingathi ngama-higher offices e-government. Okutshengisayo ukuthi hhayi uhulumende nguye nje ongemuva kwale ndaba yokubhihlizwa kwama-tuckshop siphakathi kwe-lockdown leyi. Okutshengisa vele ukuthi uhulumende kalani lozulu njalo lokuzwela uzulu ukuthi uzulu uzaphila njani.
Kodwa isikhulumeli sedobho leHarare umnumzana Michael Chidene uthi abakwenzayo kusemthethweni njalo bazanikeza uzulu indawo zokuthengisela.
The city encourages residents with illegal structures to move.
Sikhuthaza abantu ukuba bakhuphe izakhono ezingavunyelwayo masinya ukuze bagcine impahla yabo yokwakha bayisebenzise endaweni ezivunyelwayo. Sinomhlabathi esiwupha abantu ukuze bakhe endaweni ezivunyelwayo. Siyalungisa indawo zokuba labo abafuna ukuthengisa bathole indawo ezifaneleyo.
Umthethwandaba we-High Court unqume ukuba amakhansili anokudiliza indawo zokuthengisela ezisetshitungwizale ePort. Kodwa isinqumo sikahulumende esiphume kuphephandaba le-Herald esilotshwe ngumnumzana Zinechimwe Churu unobhala kugatsha lwentuthuko yezabelo futhi amakhansili angaqhubeka ediliza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.